la mugela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
Simongeke njalo zikre ethandekayo uNkulunkulu umdali wezinomhlaba ukuthi thina esisezwa leli lizwi ukuthi ke sisaphilile ukuphila ongasho ukuthi ibuhlakanipha kwethu kodwa kungumusa wakhe uNkulunkulu baningi kade befisa ukubona lolu suku balubone kodwa kwehlule ngezizathu ezithiyeneyo thina esinganeni okokufa asiyamukeleni umusa kaNkulunkulu simdumise siphakamise imiphefumulo yethu lanxa siwele ngokuningi empilweni zethu sizakhangela izenzo zabapostoli nemisebenzi yabapostoli isahluko singasesibili indima yamashumi amathathu lesikhombisa sisiya kuma endimeni yamashumi amane kuvuleka kanje sebekuzwa bahlabeka elizweni bantu kuPetro nakwabanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenziwe njani na uPetro wayesethi phendukani ilona lo ababhaptizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ngesenu esabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu iyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wasifiliseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo lapha-ke zihlobo zenkosi ezithathekileyo sihlangana la madoda ayelimela iqiniso afana labopetro ababengalimbambathi iqiniso ababengaligcobi inyosi ukubana lilamukeleke ababekhuluma izinto njengoba zinjalo uthi upetro kulaba bantu ayekhuluma kubo ngaleso sikhathi esebatshele ngaphambilini ukuthi kwakumele kwenziweni isizwe sako-Israyeli labo-ke bathi sebebuzwa bahlabeka enhliziyweni basebebuza uPetro ukuthi bangenzani ngamafitshane-ke impendulo kaPetro ingathi iziqu ezimbili uthi kulawo madoda phendukani uthi phendukani nxa ithi phendukani kutho ukuthi wayekhuluma ebantwini abaningi ngoba kashongo ukuthi phenduka wathi phendukani kodwa bese sithi yilowo nalowo phakathi kaphendukani lowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu uthi phendukani ubatshela bonke kodwa wakathi asiqaleni ngaleli elithi yilowo nalowo indaba yosindiso yomuntu ungayibala kuhle ukuthi abantu baphenduke ezonweni zabo kutho ukuthi zikhona izono eziqondana lowo nalowo ngamunye ngamunye siyakwazi esibonileyo ngoba isono sona ngokwaso kumele umuntu azazele ukuthi lokhu engikwenzayo kakufuneki kubi ungalahlisa wenzeni uthini ukhupha amagama anjani kodwa ububi obusenhliziyweni yakho baziwa ngokuqala uyakwazi lapho olephutha khona ngoba nanxa uqamba amanga useba udiliza imizi yabantu usenza lokhu kana inhliziyo yakho wena ngamunye iyabe igcwele inkohlakalo uyayazi inhliziyo yakho ukuthi injani yikho uPetro lanxa babe baningi uqala ngokuthi athi kuwophendukani babe sebecabanga ukuthi into le ngiyabantu abaningi kodwa abeseyishaya ikhanda athi yilowo lalowo kumele aphenduke ebubini bakhe ngiyakwazi ukubana abanye ngathi abakuzwisisi abantu abaphenduke ebubini babo phenduka ebubini bakho wamukeliswe umoya oyingcwele kodwa ukuphila ebelathi sikeze kuzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla Tiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamile inkomo